Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welambulela ku Studio 7, ngomgqibelo mhla ka 18 kuNhlangula 2022, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dendai Viti izolo ngabacatshangelwa ukuthi namalunga ebandla lezanu-PF.
Ekutena team echitungwitsa izolo njalo balandele babulala imota ka-Honorable Bhili emashonal center ngenxa yokuthi izandla ingakhalanga ukuba ne-CPC izayamukelwa ngabantu beZimbabwe indawo zonke jikelele. Yine bafakile iripoti emapholiseni.
Amapholisa athi azasebenzelana ndawonye nezintatheli zindaba ngendlela yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho nxa ziqhuba umsebenzi.
Ama-journalist nxa besebenza laphana i-freedom of expression amapholisa kumele bayinathi.
Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuqeda uhlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dendai Viti izolo eChitungwiza ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF. Lokhu kulandela udlakela olwaqhamuka ekulilweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali lapho okwaba lokulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili. Iqwetha elimela umndeni kamufi umnumzana Job Sikhala wabotshwa lesinye siphathamandla saleli bandla umnumzana Godfrey Sithole esetheswa icala lokukhuthaza udlakela njalo balokhe bevalelwe esitokisini. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziba.
Namhla siyabila ama-incidents but obviously abantu laba vele bafuna esikubonayo kubani ZANU-PF izolo la malanga adlulileyo isiphendukile usebenziniseni kwayo i-violence lokwethusela ikakhulu emaphandleni kwindaba yokubana-ke libonile ukuthi kumaphephandaba la kuma-research ikakhulu i-Afrobarometer Survey etshengisa ukubana inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa isiphakeme in terms of indaba ze-support. Yikho-ke izanu isisebenzisa i-violence abakwenzileyo ekutena team echitungwitsa izolo njalo balandele babulala imota ka-Honorable Bhili emashonal central ngenxa yokuthi izandla ibingakhalanga ukuba ne-CPC izayamukelwa ngabantu beZimbabwe indawo zonke jikelele.
Ye manje udaba lolu lulubikile yini lapho ukukhahlanyiswa kukamnumzana Bhili labanye?
Ye bafakile iripoti emapholiseni ukubana-ke ngoba thina siyalandela umthetho asoze savuma ukubani izanu ukubana-ke sengaphansi komthunzi we-violence ngenxa yokubana indaba zombangazwe yikwehlukana kwendlela esifuna ukutshintsha ngayo impilo zabantu. So asoze savuma ikakhulu sikhangelane lokhetho luka-2023 ukubana izanu isidreke ukubana sibe ngaphansi komthunzi wokusebenzisa i-violence ukumobilayiza loku-organiza abantu abasilandelayo.
Sikhuluma nje like lahamba ukuyabona umntumzana Sikhala osejele njalo kuyini eselikuzwile ngayo?
Kakhulu ke anti liyakwazi ukubana Honorable Sikhala Honorable Godfrey Sithole bebotshelwa icala elokuthi babehambelani emfeni yomuntu obulawa izandla. Lapho esikhangelela ukubana amapholisa ebophe abantu abayibo abayenza ukuthi kungabi lokuthula kumakomuni kodwa kubopha laba abafuna ukuthula. Emakhothi sihambile-ke ukubana edale besikhangelela ukubana u-Honorable Sikhala u-Honorable Sithole bazaphilubela abangaphiwa ngaso sikhangelela ukubana ngemandi sizabe silabo njalo-ke labasebenzela amatitsha obet masarore abe-ART UZ okutshengisela ukubana uhulumende usebuyele bheki-ke ekwenzeni kwakhe kokusebenzisa i-violence ukuze-ke abantu beZimbabwe bevotele izanu ngenxa yokwesaba.
Simbonile kodwa uhulumende sithi udlakela lolu
aluveleli kuye uhulumende nje uyakukholwa lokho
umnangagwa lembali yakhe violence iyazakala elizweni langaphandle kwelizwe ikho ke eseqalise ukuthi ekhulume ngendaba yokuthula kufanele ukuthi ekhulume ngendaba kufana kukotshwe lokubanjwa loku kulandelwa komthetho ikakhulu abantu bezanupefu ababonakala betshwele imbhobho ababonakala besebenzisa udlakela lodlame emaphandleni ngendaweni ezijiyeneyo so sikhangelele ukubana umnangagwa akufanelanga ukuthi njengomuntu olamandla kahulumente ebe ekhuluma kodwa okufunakala yikwenza ngoba okushotayo elizweni umthetho okhona labantu abakhulumayo bakhona okufunakala yikwenza ukuze kube lokuthula elizweni
lo ngumnumzana Gift Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo eseHarare ibandla lezanu PF leyalandula ukuthi lilesandla kulolu daba njalo amapholisa asanda ukugcizelela ukuthi udaba lokubulawa kukankosazana Ali aluphathelananga lezombusazwe. EleZimbabwe namhla liqhube umkhosi wokunanza usuku oluqakathekisa abantwana labatsha abakuzwekazi le-Africa ole-Day of the African Child eHarare. Lapho abakhokheli bedale lephalamende abakhalaze ukuthi uhulumende adinge indlela zokuqeda ukwendiswa kwabantwana, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye leminye imikhuba engalunganga ephazamisa impilo zabantwana. UMavis Kama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe yinkokheli yabatsha esanda kukhethwa kudale labasakhulayo ele-Junior Parliament emkhosini oqhutshelwe eCity Sports Center eHarare lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende. Esethula umbiko wakhe kulo mkhosi, umongameli wedale labatsha uNathi Nyoni ukubeke sobala ukuba kumele kudingwe indlela zokuqeda lezi ndubo abatsha ababhekane lazo, kakhulukazi ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
Drug and substance abuse is the new ogre. The pandemic has been a catalyst to harmful practices affecting children and young people. It is not uncommon.
Izidakamizwa sokuyilona dubo oselukhona lusengezelwa ikulandela kwemikhuba emibi ephazamisa abantwana labasakhulayo. Kulobudlelwano obukhona phakathi kwezokuthathwa kwezidakamizwa lokwendiswa kwabantwana, ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukusetshenziswa kwabantwana, abantwana bethengisa imizimba njengalokho okwavezwa inhlolisiso eyenziwa ngabeZimbabwe Youth Council ngomnyaka ka-2013.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ugatsha lukahulumende olwe Interministerial Committee on Drugs and Substance Abuse luzasebenza gadalala ukuqeda udubo lwezidakamizwa.
This committee and law enforcement agencies, families and communities in general must continue to work
together. Kanye lezomthetho abemuli kanye lomphakathi jikelele kumele baqhubeke besebenzisana ukujezisa labo abathengisa okudakayo okugoqela labo ababalethelayo.
Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi kumqoka ukuba abasakhulayo bengazikhangeleli phansi njalo beqhubeke belondoloza ubuntu babo kanye lokuqakathekisa indimi abazikhulumayo. Omunye wabasakhulayo wakobulawayo uNosisa Gumede uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubhahile emalokitshini lapho ahlala khona.
Mina ngingosakhulayo elokitshini, phandle lapho engihlala khona intsha isebenzisa izidakamizwa. Lokhu kubangela izigangi eziningi ezigoqela amasela, izigebengu, amantombazane ayazithwala izisu ezingela banikazi.
Wengeze uNosisa wathi kuqakathekile ukuthi kulungiswe isimo somnotho welizwe ngendlela yokuqeda inkinga ezibhekane labasakhulayo.
Ontanga bengaswela imali yesikolo kabasela abakwenzayo, izinto abazicabangayo lutshwala lokubhema izidakamizwa. Kulalaba abenelisa ukuphusha ezimfundweni bephumelele, uhlupho lube yikuswela imisebenzi.
Uhulumende uthetheleli thuba ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende labatsha ele-30th session of the Children's Parliament. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba yokwenqabela inkinga ezingehlela abasakhulayo ethi Eliminating Harmful Practices Affecting Children, Progress on Policy and Practice Since 2013. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi namhla ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi engethuli inkulumo ebangela udlakela njalo basebenze kuhle lentatheli izindaba. Emhlanganweni wokunanza amalungelo entatheli izindaba emhlakeni jikelele, umnumzana Nyathi uphinde wathi intatheli sezilelungelo lokuhlangana lamapolisa ukwenzela ukunciphisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kulomhlangano le Studio 7.
Tina njenge Zimbabwe Republic Police sichele kumbe sibe le agreement labe media kakhulu abe misa ukuthi ama journalist nxa besebenza laphana i freedom of expression ama police kumele bayinathi njalo kumele ama journalist kakhulu ama media bodies abe misa media alliance labanye bahlangane labakhokheli bama police provinces ama district nqa ama journalists besebenza laphana akumelanga ama police baphonga uchaya ama journalist kumbe baphonga ukuba misa ukuthi akumelanga lenze lokho. So ngicela kakhulu ukuthi umhlangano lo kube leminye imhlangano obulawayo egweru emashingo emthare kuze kube lokuthula phakathi kuma journalist lamapolisa labana abenza eze politics ukuthi ngabe ikhuluma akumelanga benze lokwane sithi thina ukuyi-inciter violence njalo bancede amapholisa lama-journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama-good relations phakathi kuma-journalist lamapholisa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlelwa msheshwe,
lamlela nampawafu wembu.
Izakhamizi zesiqintini seGwanda seziveze imbono etshiyeneyo ngohlelo lokwakhiwa kwedamu lethuli manyanga. Iningi lisithi aluphuchi. Idamu leli lingakhiwa likhangelelwe ukusiza izakhamizi zalindawo ngamanzi azaphathisa kunhlelo zokuthelezela. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umnumzana Arabile Mathe odabuka kuward 14 eNtebe uthi ukwakhiwa kwedamu leli akuphuchi njalo ukhathazekile ngokungaqhathwa kwezakhamizi zalendawo kulolu hlelo.
Development seyithande seyifuna sonke kule damu lile lalapha eManyange. Uhlupho olukhona lapha eNtebe esikhuluma ngakho lapha eNtebe kulaba bafana abaningi abantu abatsha ama-youth osizi nabobhuthi abangasebenzini. Kodwa into esimali sakhona bona laba bakhona athi sasebenza edamu ngabantu abavela khatshana kwezinye iindawo. Kodwa urhulumente uthi abantu abakhona lapho umethi babhenefithe. Idamu lelana nxa bekhuluma lizasinceda siyali kodwa khathiyeza esikhuluma ngakho. Akula bantu balapha singathi batholile imisebenzi abantu abavela khatshana.
Umnumzana Million Ndlovu ozalwa eNtebe uthi sekulesikhathi eside leli damu kuthiwa liyakhiwa kodwa kungekho okuphutshayo.
Leli damu ngendlela elaqalisa ngayo ngeminyaka lithiwa liyayakhwa, mina lalimangalisa ukuthi nxa kuthiwa liyayakhwa lime kuphele kungayakhwa, kuvuke futhi kuthiwe liyayakhwa lime, kutho ukuthi ngiyabona sokukwana ama-30 years lisenziwa njalo. Hayi, 30 years kusiya kufuthi lisenziwa njalo. Okwalo nyaka nxa kuthiwa liyayakhwa angila themba lokuthi lizaphumelela kumbe lizakumali njalo. Okwalo nyaka angazi, sibona kungani kuzasebenza ngani kuyathova mbijana kodwa hayi asilaqiniso lakho.
Uthi njalo leli damu lingaphutha lizasiza kakhulu izakhamizi zakulumango ezibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Libe lingasiza isigaba esikhulu kakhulu, lisize boMathe, lisize boNhlamba kuze kungene kwezinye izigaba esisizikhangeleyo ngendlela esikhangele ngayo ngendlela esilikhangele ngayo ngobukhulu balo. Ngake ngasebenza emapulazini emadamu senza lona likhulu okuthi lingasiza izigaba zonke lezi kodwa impumela kuphela yiyo esingani yasihlupha.
Umnumzana Vusa Nkala oyisakhamuzi seGungwe phansi kwenduna uMathe uvumelane lo mnumzana Ndlovu.
thina sizakhamuzi lapha sithi nxa sikhangele imihla namalanga lesikhathi lapha idamu lela laqala khona le government mabe siza besithembisa besithi hayi level iphelile ngesikhathi esinye ngoba bake basuka amadodana anozokuthiwa sokuphela amadizili kuthi emuva ubone sebekhona hayi mina ngokubona kwami sibili ngibona ngathi umsebenzi okhona hayi uhamba ngesiqubu somnwabo sibili.
Ukhansela kwa 13 eGwanda Mnumzana Miklas Ndlovu uthi lanxa kwakhiwa kwedamu leli kuqhubeka kuphazaniswa yokusilela kwemali.
Hayi kuyaqhubeka sibili into yabo bakhala ngefunding bathi hayi izimali zakhona zingathi ziyabaphuzela ngoba bevele bene-deadline ukuthi ngo-December bayaphuma. Hayi hayi kuyaqhutshwa eqhutshwa kuloba nje kungasikho lokhu abangazani bakukhangelele. Hayi ngibona lo mbundo lo sempumalanga usukhulile khulile nje engazani ukuthi sokusele only 5 meters ukuthi uphele kodwa vele phakathi komfula sibe phakathi sibili kuyabhorwa kudlalwa ye leziba lesiyani umanyanje sasithi asingenwa ngeke usakubona.
Uzobhuku Entebe umnumzana Jokonia Dube udule themba lokuthi urhulumente okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa uzaphutshisa ukwakhiwa kwaleli damu.
Hayi izinto ziyahamba sibili ekuye nalo upresident wethu ngiwaliqaliswe ngosmith lamehlula kwazobuya umzorewa lamehlula kwazobuya umgabe hayi azange uhambe ngendlela but i-defect Mnangagwa hayi uzamile ngoba kade ngikhona ngale jange mbona sebengena phakathi kwa isiziba kanye.
Isikhulumeli sogatsho lubona ngamadamu oleZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Manyonga kaphendulanga imibuzo ngalolu daba kodwa ngenyanga edlulileyo wethula umbiko othi uhlelo lolu lukhangelelwe ukugqitshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana kuqhubekile eSenegal ngolwesihlanu uhulumende walelo lizwe aze enqabele ibandla eliphikisayo ukuthi lingancindisi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluzayo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zalelo lizwe zitshengisela ukusekela umnumzana uOsmane Sonko, umkhokheli webandla eliphikisayo, njalo lakhalaza ukuthi umongameli Macky Sall avumele abaphikisana layo ukuthi bencintise kukhetho. Umongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine uvakatshele eKyiv ukuyahlola umonakalo wedolobho le-Mykolaiv okwakuqala, kumbi esaqhubeka phakathi kwalelo lizwe lele-Russia. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngokubhubha kwenkokheli yebutho ngesikhathi esifitshane belandelana. Kuyona le iviki kubhubhe uMajor General Sydney Bebe, yena olandele ukubhubha kuka Major General Godfrey Janakira, kwase kulandela uMajor General Sikhulile Nyathi. Sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba bonke 61 and then with those i-rank ayiyona isikhundla i-position abade beyiphethe laba belandelana songazani ngamaphahla. Of course ngamaphahla ngisho njalo because of i-background ye-liberation movement ukuba yibo kwabo kuma trainings lokujoyina impi kumbe liberation movement kakhulu kwezomba ngazo zona lezi not at political side but at military side ngizwa ngisiba buhlungu kakhulu ngiba buhlungu kakhulu, siyalahlekelwa, siyalahlekelwa. Ongaboniyo kaboni kaphaphame. Kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho. Yebo kambe ungabothiwa ngama-major general ama-retired this and that. Thina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafebare bancinyane kakhulu, bafulathele ilizwe bebancane kakhulu, befulathela ngesikhathi befunakala kangaka, silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi. Lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni, akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo, akuswelakali lokho, kuyatholakala. So lapha lakho lekho, njengoba ngisizwa abanye egudwini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo bareacta kuwo, yikho ngazani ngalesi sikhathi, yikho lokhu ngabe kubangile. Yikukhuluma kwabantu khona lokhuyana kokucabangela ukuthi engxenye lokhu, engxenye lokhu. Kanti-ke isikhathi sikankulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile, kodwa-ke asonto esingayikhangela kakhulu. Asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile, salahlekelwa kangaka. Laye uhulumende kumbe upresidenti laye kakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka, kuyini? Yibo laba esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana, bexhase lesizwe ukuze lazi isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso. Kuyaconula kakhulu, kuyadanisa. Ngiyaselwa, ngiphelelwa ngamazwi ngokulahlekelwa ngabafowethu.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasitshiyayo, uyavumelana layo yini?
Kulokhu-ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu, ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa. Inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki. Besingayitholi inhlonipho enjengayona le kuhulumende wadlulayo. Linew dispensation le ayila zipra, kayila zandla, kayila kuthini. Iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni. Khona kuyani okuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe, yibuqhawe lobuyana. Yes, ukuphunyuka empini nanamhlanje abantu bekhona ngamaqhawe, ngamaqhawe esizwe. Akula qhawe kuthiwa ngele district, ngele ward, ngibe ngele province. Iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele. Uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama-contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho. Uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini. So ngalokho ubone kufanele. Akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi. After that, what next? Benza lokho lalokho. Lanye baba ngama-peacekeepers, bahamba balo mbutho le endaweni ezitshiyeneyo, emazweni atshiyeneyo, besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission. So ngalokho-ke ngibona ngazani kulungile khona khana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yebuqhawe belizwe. Abantu abakwamukele njalo bekhwabithe ngohulumende onanzelela lokho okwenziwa ngumbutho wakhe omunye lomunye ukuthi wenzani phakathi kwezakhamizi kumbe elizweni. Siyakubona ukuthi balivikele ilizwe leli, siyakubona konke lokhu ukuthi bahamba baye empini, siyabona la maphozishini abaphambuke sebekuwe bephambulwa nguNkulunkulu isikhathi siyabe sesitshiyayo sesifikile. Ngidabukile kakhulu ngokulahlekelwa ngabafowethu laba. Sokudingakala umbono omunye, abantu ababone mbono omunye, bexhasane umsebenzi wenziwe, siqhubekele phambili lelizwe. Sizakhala njalo njalo, kodwa-ke uNkulunkulu uyapha, kufike isikhathi sokwehluleka njalo ukuthi khona uyaphambula. Kodwa umsebenzi bawenzile laba abafana, bagwazile. Namhlanje silaye uzibuse kungenxa yalamajaha lawo. Ngiyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilala.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo Nkosazana Memory Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, yena othi wake wahlukuluzwa endlini i-domestic violence. Njalo uxwayisa abanye abesifazana ukuthi bengenzani uma bebhekane lohlupho olunje.
Esikhathini esiningi ngikuzela khatshana, but mina personally sengengaku-experiensa. Ngasuka but hey, umuntu yakusuhlukumezekile yabo sibona la ukuthi lapha it's either uyaphuma uphila ulamanxeba or uyaphuma usufile yabo. So hhayi, mina ngaphuma.
Kodwa kukhona ngapho kwele South Africa ungekho ekhaya, njalo akukuhluphi kathesi, akukulandeli?
Akungilandeli, but kwangifundisa one thing ukuthi ngikhulume ngakho, because remember as abafazi isikhathi esiningi sifundisa ukuthi you don't hang your dirty laundry in public. Indaba zomuzi wakho, you know, izinto ezinjalo usolva wena endlini uthule and all that. Kumele ube lesifuba uma ungumfazi and things like that. But at some point, somehow, how do we siyisolva kanjani le ndaba ingamelanga sikhulume ngayo? So mina with my experience with that in my own personal level, I speak against gender based violence a lot. Life South Africa ikakhulu because of umuntu wesilisa.
Uyabaxwayisa abanye abesifazane, ubaxwayisa usithi?
Mina ngiyabaxwayisa ukuthi ma baxwayisa angithi abanye bavona yini angry black woman, but uyabo babonisa because usuke wadlula kipha nithi. Mina esikhathi esiningi abantu ngibatshela ukuthi umuntu okuphakamisela isandla uma uhamba ungatsheli ukuthi umuntu uyajinja. Sandla okokuqala, okwesithu zokuphinda, okwesithu zokuphinda futhi, because uzabebona ukuthi lo muntu uyayihlalela le nto, uyayimela le nto. Ngiyamtshela umuntu nje ukuthi hey, there is life after this person, you know. I encourage ukuthi umuntu utintshanise ama-partners left, right and center. But lapho bona khona ukuthi awukho safe, phuma lapho.
Wena odlakela waqondana lalo lwalunjani ikakhulu?
Mina konke ukuthaya nokuhlukuluzwa kwemoyeni, even financial abuse, I've went through those things. Maybe that's why I'm able to talk about it, because yinto esengengayi-experiensa. That's why I'm able ukuthi sometimes ungabona umuntu engani she's going through that same thing. Ngiyazama ukuthi ngi-advise or ngibonise if I can help ladies. Yena kungumuntu ekhaya sibili, but i-problem engayinanzelelayo mina la e-South Africa ikuthi abantu they've got gender based violence, they've got such mental issues. This is none of my business. I'm getting down la. Umuntu uzokubhuqa ukubuka ukubhuqa abantu bebhekile bengabambi lokuba, you know. So they've got that mentality yokuthi bayakhangela nje ngamehlo kuthiwe indaba zabantu azingena.
Ye, kodwa nxa ukhona ngapho ke ungowesifazane ovela eZimbabwe, kulula ukuthi uhambe emapholiseni, kumbe yabo sesaba ukuthi umntulwane ngaphindisele.
Mina ngihambile emapholiseni but azangangincede ngalutho. Banjela ukuthi buyela nini, buyela endlini liyohlala phansi likhulume. Nxa ekwehlula that very danger, ngahle ngapakitsho kwami, ngahle ngalala ngipakitshile ekuseni ngavuka ngiphumi. If amapholisa will tell you that ukuthi lo muntu sizomvalela kwakuphela sibe sesimkhiphile because kulama cases angcono ukudlula lokho, then ukusizana ukuthi ngihlale lapho because ngiyazi ukuthi angikho-protected.
Ye, kodwa incwadi wawulayo kadokotela kumbe ubufakazi bokutshengisa ukuthi uyahlukuluza?
Ngangingelayo.
Kodwa amanxeba ulawo?
Ngahamba ngisiyavula i-case angithi. So from my understanding, i-process ikuthi angithi bona amapholisa yababazokuthi yani edokteni ukuthi udokotela yakunikeza leyani incwadi yokuthi of course umuntu lo uyenziwe 1-2-3 and then kusubuyela la emapholiseni ukuthi amapholisa then they take it from there. But vele akuzange kuyefika nalapho. So vele ngathi ngiseyaphuma nje egedini labo, ngahle ngizitshela ukuthi hayi, mina ngiyapakitsha.
Lo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Denda IBT izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Amapholisa athi asebenzelana ndawonye lentatheli izindaba ngendlela yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho nxa ziqhuba umsebenzi ikakhulu ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Oliver Lee.